So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu umhla ka 19 kuNtulikazi 2024 eCape Town. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukukhulunywa ngabafundisi kuyinto eqondileyo, kuyinto eyakhayo. Futhi kutshengisa ukuthi abafundisi bamela iqiniso, isisekelo esombuso owelizwe iConstitution bayayihlonipha.
Abamele amabandla ezokholo lesiKristu bathi kumele umongameli Emmerson Mnangagwa alandele isinqumo sakhe sokusuka embusweni.
Emakhaya angasisukile lakho sithola seziqedile inkukhu ziyahamba inkukhu ziyaqeda imbuzi abantwana bembuzi ziyabe zibamba zisiphi
inyamazana zendle zithwalise nzima abantu ewange wayengumongameli wakule melika umnumzana Donald Trump usevume okusemthethweni ukuba amele ibandla lama-Republicans kuketho oluzaqhutshwa ngolwezi lonyaka zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abamele amabandla ezokholo lesiKristu bathi kumele umongameli Emmerson Mnangagwa alandele isinqumo sakhe sokusuka embusweni. Abanhlanganyeliso ye-Heads of Christian Denominations in Zimbabwe bathi uMnangagwa uzakwenza into enhle uma engasuka esikhundleni kungakenziwa ukhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2028 njengalokhu akuthembise uZulu. Kulamalunga ebandla le-ZANU-PF asefuna ukuba aqhubekele phambili ngomsebenzi wakhe esithi wenza izimanga kwezokuthuthukisa ilizwe. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxele lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube, unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Ukukhulunywa ngabafundisi kuyinto eqondileyo, kuyinto eyakhayo. Futhi kutshengisa ukuthi abafundisi bamela iqiniso, isisekelo esombuso owelizwe iConstitution bayayihlonipha. Sicabanga ukuthi vele i-church kufanele ukuthi ke idlale yona le indima yokuthi imele iqiniso ukuthi hayi ubaba iba lebizo lakho elihle, waziwe ngokuhlonipha iConstitution, waziwe ngokuhlonipha uZulu. Ozikwenza ikuthi nxa ibandla lakho lizabe liphethe uzabancedisa abantu laba bakhonapho, ngoba iconstitution ngeyokuthi lobo yedwa ephumile laba bakhona abafundise njalo achiye isiko lona lele lokuthi umuntu uyaphuma esikhundleni. Yinto enhle kakhulu, ama-churches kumele anconywe ngalokho akwenzileyo. Laye umongameli angalandela izicebiso ezinhle zona lezo lakho anconywe ngakho.
Ye, kodwa siyabona kulabanye abezanu PF abathi hayi kahlale phela umongameli akusuze
ye labo ngabajwayela ubuhlongandlebe ngesikhathi sikamgabe esokuthi kwenziwe izinto ngendlela erongo, bathatha umkhokheli babe bebhizi bemdumisa bempraise okuthiwa ngama-praise singers. Ngabantu abafuna izikhundla abacabanga ukuthi engxenye uza kuthanda khona lokhu abakutshoyo. Ngabe kuyavuma vele bekufuna bajezise lezo zikhundla abazifuna bangazitholi, kuthole laba abakhuluma iqiniso ngoba bayazazi ngaphakathi ukuthi balamanga. Sikhumbula isikhathi sikamgabe abantu abesithi umgabe angaphumi iba bagijima mhlawumbe sokuthiwa akaphume sebesithi mubi, laye yena lo angabalalela bazamdukisa bazamlahlekisa ngendlela esabekayo.
Lo ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube, unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance, obaxoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Kutu Musanka, ilunga lebandla le-ZANU-PF.
Umongameli sekufake egcekeni ukubana yena uyalandela iconstitution. Ngakho ke asila doubt yokubana lokho akuthoyo kumele kudibhethwe kumbe kumele kubuzane abantu siliqiniswa kumbe ungamanga. Kufanele njalo kulungile ukubana lokhu ekwenze yilegacy sibili enhle abe eyichiyile yena ubaba uMnangagwa. Kodwa thina sesikukhangelele ikubana sikhangele lokhu akukhulumileyo uspeech yakhe ukubana kuzaphiwa ithuba lokuthi kuphethwe omnye olandelayo, yikho sesikukhangelele lokho. So abezisonto bengagadazeki ngalokho asekukhulumile umongameli, usekhulumile yikho ayakwenza.
Ye, siyabona ke kulamalunga ezanu PF amanye athi hayi kahlale ushaye vision yakhe leka 2030 so kuzahambelana njalo konoko
abakorongo ngoba engena ukuqala akasifakanga wafaka ngabantu so abantu balelingelo lokukhuluma lokho abebe bekubona kufanele bekhangele okwenzakalayo elizweni so labo balelungelo lokukhuluma konoko konke kodwa esiza kubona ilizwi lakhe ekugcineni ukubana yena uthini njengomongameli
lo ngumnumzana Nkuta Msaka ilunga lebandla lezano PF obexoxa le studio 7 eseHarare.
The Voice of America, VOA.
Izakhamizi zewange le Victoria Falls zithi zifuna uhulumende akhangelisise udaba lokufuthelana phakathi kwabantu lenyamazana zendle ikakhulu lwalabo abavelelwe zingozi eziphathelene lezendle, kubika uNokuthaba Dlamini.
Lokhu kuvezwe kunsukwana ezedluleyo emhlanganweni lapho bekuthe gwaqa iziphathamandla zedale lephalamende ezibona ngezemvelo kanye lezihlolisisa ngezokuthula elizweni. Injongo yaleli dale ibingeyokuxoxisana lezakhamizi zibeka imibono ngomthetho omutsha weParks and Wildlife Bill owethulwa ngenyanga kaMabasa wona osalinde ukupasiswa ngumongameli Emmerson Mnangagwa nxa bonke abafisa ukuphatheka sebethule imibono noyabo omele idale lephalamende esigabeni seWange West constituency umnumzana Vusi Muzimoyo uchasisa isisusa sokuguqula lomthetho ka-1975
yebo kambe uke wa amendwa ngo-2001 but kunengi osokwenzakele singakafiki namhlanje sesike zaba lama resettlement sokutholakeleke okwembayo phansi ama minerals konke lokhu kukhona kulapho okugcinakala khona inyamazana
kodwa okumqoka kuzakhamizi kuba lomthetho uphe abantu amandla okunakekela ezemvelo qede zibuye zithole inzuzo kutsho ukansela wekachechete umnumzana Mkhonto kaChaka Moyo uthi izakhamizi kazilali ngezilwane lempisi ezizingela ezibayeni ngisho lasemasimini sebakhitshwa zindlovu indwangu kanye lenyathi. Omunye wamakhosikazi ozethule ngokuthi nguMasiwela esuka eLumbora ngaphansi kwenduna uShana yena ukhala ngodlame lwendwangu uthi umakhelwane wakhe eVictoria Falls yaphosa yamephula unyawo imlwisela impupho kunyangana ezedluleyo.
Amandlandi ehlale eParliament lami bina libona ukuthi icebo bani tinasithe one sakanocingo ifence etshayayo tuyoku libona injangu lezi ukuthi zingenziwa njani into ezithuthwe ziyefakwa ngapi ukuze zingabuyinga ngibona ngani zingasuswa ziye ngale kocingo kuzaba ngcono.
Unkosikazi Sikhanyiso Moyo onguproportional representative council eChisuma laye uthi sebethwele nzima ngendwangu
zivine endlini ungaphuma ukhohlwe ukuvala endlini ekuthola sokuphakathi utshani kuyakhipha utshani endlini kufuna ukudinga isikhala sokubana kungena.
Unkosikazi Enelis Moyo laye obekuliphalamende esikolo semoso wathunya esuka esigabeni seChisuma wethule ukudangala ngezendle lezi
indwangu kakhulu izovele ziluhlupho emakhaya nxa sisukile lakho sithola seziqedile inkukhu ziyabamba inkukhu ziyaqeda umbuzi abantwana bembuzi ziyabe zibamba zisidle.
Abanye njalo bathi lanxa kulokufuthelana lokhu iziqa eziningi zebhili leka zikubeki kucace ukuba imonakalo yonke le izalungiswa njani. Bathi akuqalwe kukhangelwe emuva anduba kulungiswe okuzayo njalo ibhili lekufuze iyame kakhulu emcijweni yokwenqabela izingozi zemfa ukulimala ukudlelwa kanye lokunye okudalwa zinyamazana lezi ezifohlela emizini yabantu ngesimo sendlala lokusweleka kwamanzi endle. Ababona ngezombukiso i-tourism bakhuthaze uhulumende ukuba akope indlela eleBotswana elinakekela ngayo inyamazana. Babuye njalo bacela ukuba iParliamente ibavumele eminye imibono yabo ithunyelwe ngokulotshwa phansi. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Sebegcwele abantu kobulawayo lakwamanye amadolobho abakweletisa imali ngudlu okugcina kufaka labo abayithetheyo enkingeni. Abanye bathathelwa izimota, izindlu, inkomo, izitofu lokunye okuthwalekayo. Abathatha izimbazo bathi inzima impilo eZimbabwe kokuthi sebephila ngokuboleka imali yokuthenga ukudla kumabomatshonisa abangelazwelo, kubika uAnastasia Ndlovu.
Kujwayelekile ukuzwa umuntu ekhala ngemali egcine esiya kubomatshonisa abazalisa imali ngendlela engekho emthethweni. Sebegcwele emadolobheni omatshonisa ngesikhathi abantu abaningi bedonsa nzima ezindlini ngenxa yokusweleka khona okuncane okokubamba ithumbu. Lokhu kudalwa yikuswelakala kwemisebenzi elizweni kanye leholo eliphansi kulabo abalokhu behola kumankampani labasadalala mihla lemihla emigwaqweni bephanda imali yokuthenga ukudla, ukuhlawulela abantwana ezikolo lokunye. Imali ethathwa kubomatshonisa ezala ingxenye yaleyo ebolekiweyo kayivunyelwa emthethweni phansi kweziqondiso ze-Banking Act kanye le-Money Laundering Act. Loba kunjalo kuchaya kuzwele abantu begcine besiyadinga imali kubomatshonisa eyokubamba umphefumulo. Unkosikazi Nokuthula Nkomo ohlala kobulawayo ngomunye wasebethwele nzima ngokubhadala umatshonisa.
Ngaboleka ikhulu lamadola komunye umama, savumelana ukuthi ngizambisela i-$150 kodwa bengisenelisa ukumupha i-$50 ngenyanga. Kodwa angisasebenzi, imali yakhe isizalane isifika kunkulungwane eyodwa, so wangithathela isitofu le-fridge ethi kuvala isikweletu.
Baningi ababhekane lohlupho lolu edolobheni leli, abanye bakhala bethule. Umnumzana Nkululeko Dube obolekisa imali ohlala eNkulumane uthi abantu bathatha imali ezalayo ngesihle.
Abanye bathatha 5,000 babambise ngezimota, izindlu, kumbe inkomo. Ungehluleka ukuyibhadala, angiyathatha oyabe ubambise ngakho.
UDube nabanye bakhe kabazweli abehluleka ukubhadala izikwelede ngoba bakubhizimusi lokukweledisa uZulu imali. UKhansila Mxolisi Mahlangu okuward 3 esigabeni seBulawayo North usola ababolekisa imali elenzalo ephezulu lababoleka imali bebambisa ngempahla ensitha.
Uhluphe lalo ngeprogramu yesimbazo ukuthi umuntu engehluleka ukubhadala imali yalo, abantu labana baba-violence ebantwini, babahlukumeza, kababaniki isikhathi sokuthi umuntu adinga imali leyana.
Umnumzana Persistent Gwanyanya, ilunga le-Reserve Bank of Zimbabwe Monetary Policy Committee, ukhuthaza uZulu ukuba engabi lobudlelwano lababolekisa imali ensitha.
It is quite concerning that the general public is losing money.
Kunzima kwabangagcinisi imali ebhanga kumbe abalamabhizimusi angafaki imali ebhanga ngoba bagcina beboleka imali ensitha edulayo, bagcine belahlekelwa imali enengi kumbe bagcine bethathelwa impahla ngemali encane. Uhulumende uphakathi kokulungisisa udaba lokubolekwa kwemali emabhanga okusemthethweni.
Akwaziwa ukuba baningi kanganani abantu ababolekisa imali kobulawayo lakwamanye amadolobho eZimbabwe. Okusobala ukuthi bathwele nzima abanye abathatha imali ekwelediswa nsitha ngomatshonisa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Sesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane. Inkampani ye-Microsoft ibika ukuba ama-applications ayo amaningi abengasebenzi kahle kusukela emadabukakusa. Ayivezanga ukuba kwenzekaleni emtshineni yabo. Ukungasebenzi kwama-applications amaningi kwenze ukuba indizamtshina zingabhaphi ngemfanelo, amabhizinisi ame ukusebenza lokunye emhlabeni wonke jikelele. Intatheli zindaba ye-Wall Street Journal u-Ivan Keshovic obesesitheswa icala lokusebenzela urhulumente weMelika ugwetshwe ukuba avalelwe entilongweni kwele-Russia ngeminyaka elithumi lasitupha 16 ube liphika leli cala. Umongameli William Ruto wakwele Kenya usekhethe amalunga amatsha edala le-cabinet agoqela abaphathintambo abasuse ezikhundleni ngeviki ephelileyo kulandela ukutshengisela kwamalunga amanye abatsha wenhlanganiso zabatsha emigwaqweni bekhala ngomthetho omutsha obubunjwa kulelo lizwe. Wezi patane leze Melika. Waye umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump usevume okusemthethweni ukuba amele ibandla lama-Republicans kukhetho oluza kuqhutshwa ngolwezi lonyaka. UTrump wethule umbiko lo izolo kusihlwa eMilwaukee emhlanganweni weNational Republican Convention oqhutshwe namhla.
So tonight, with faith and devotion, I proudly accept your nomination for President of the United States. Thank you.
La ngamazwi kawaye ngumongameli uMnumzana Donald Trump. Okwamanje kuyaxokozela kubandla lama-Democrats ukulamanye amalunga athi kumele umongameli Joe Biden adedele anike omunye isikhundla sokuba ancintise kukhetho oluzayo ukuze benqobe uTrump ngolwezi. Ukuze sihlaziye kudaba lolu, sixoxe loMnumzana Thabanginari olandele zombusazwe ekhonapha kwele Melika.
Siwubonile umhlangano oyi-Republican National Convention waseMilwaukee. Kukhanya uTrump lama-supporters akhe bakhanya belelabuzane elikhulu. Ubonile kulebe labantu abaningi abakhulumileyo, kwaba labantu akade besenza i-entertainment, laba bamaziyo uHulk Hogan owe-wrestling laye kade khona. Bonke besithi bakhuthaza ukuthi uzulu wonke owe-America evotele uTrump. UTrump waphinda watsho ukuthi hhayi, yena bona kungumusa kaNkulunkulu ukuthi waphepha ekuthini kulo muntu wayefuna ukuthi emdule ehle embulala.
Ye, nxa sisikakela ngapha kuma-Democrats, siyabona umongameli Biden ngani uyagulagula i-COVID lokunye, njalo abanye bathi hayi kambe mbijana befaka omunye. Kuya ngaphi konke lokho?
Umongameli Biden eminyakeni emine ezidlulileyo usebenze kanzima ukuthi ize-economy, ukubona kwe-America kwamanye amazwe, le mpila kahle nje yabantu be-America enciphisa ukudula kwama-drugs lawa awe-diabetes, insulin. Kodwa khumbule njalo ukuthi umongameli Biden wayengu-vice president ka-President Obama oweminyaka eyi-8. Chiyangalombili. Wasuka lapho wathatha ke waphuma owomnyaka emine, waphinda wangena waba ngupresident. Abaziyo ngama-ofisi amakhulu abopresident bakwazi ukuthi ischedule sangkhona, indlela, imihlangano, lokuhamba, lokubhodabhoda, kuba kuningi kakhulu ukuthi ngoba la usesemutsha ucina udiniwe. Kodwa sikunanzelelayo ukuthi upresident Biden yena usekhulile. Uyavuma laye ukuthi usekhulile. So kulobu ungabikwazi ke abantu sokulama doubts ukuthi ba mahungahunga ukuthi engxenye engagcine sithi hayi uthani ke mphumulo. Kodwa ngumuntu okade khola ukuthi uTrump ngamnqoba last time ngo-2020, ngizamnqoba futhi. So yinto ama-Democrats osomele beyisebenze beyibone ukuthi besiya phambili bazasebenza njani.
Lo ngumnumzana Thabanginari olandela ezombusazwe ekhonapha kwele Melika.
Zimbabwe.
UMnumzana Gatson Sibanda, umphathisikolo weMatopo Mission okule domu yabafana eyatshiswa ngumlilo, ucela uncedo lokuvuselela idomu le lokunceda abantwana asebethwele nzima.
Izinto zonke eziphakathi ezasalayo njengoba baphuma bengela lutho zatsha zonke zaphela dududu.
Ye, singathi okwatshayo kuyini baba Sibanda nxa ngasichasisela?
Amatrasi babo ababelele kubo, ingubo, ama-groceries abo, tanki, yonke nje into ekhona phakathi. Akutholakalanga lutho, liyabona ukuthi even nxa ususiya kumashawa ngale ma-bathroom, ama-system achile atsha azadabuka. So akukho vele singathi thina asikuthengi ukuqala kutsha ukukho konke.
Ye, lapho ke nxa lisiqala kutsha liza kwenza njani? Njalo kuba imali enithi lilungise idomu.
Idomu lona ngokwalo vele to reconstruct, we are looking at i-value yedomu ikhonapho ku $200,000 to $250,000. Ama-compartments aphakathi wonke sizawa replace. So i-roof sizaqala kacha, kufuna imali sibili ezwayo, plus ikhathesi i-recommendation ukuthi sifake ama steel trusses. layo futhi building is support ngama pole awe steel so that we avoid further damages nxa kuthe kwenzakala even i ceiling eyiyo eyayingeye wood enza umlilo wagijima kakhulu i recommendation ukuthi sifake i asbestos so that's the way to go kuningi sibili okuyamele sikwenze
pho lapho imali iyavela ngaphi sibanti izinto zibome kangaka
hayi ukoma ukomile kodwa sikhangelele ama well wishers ukuthi asincedise especially the former students sesikhankasile ngabo sikhangelele ukuthi bazasincedisa ngoba already the donations are coming in cash or kind.
Yeah, ungakhuluma labantu ungadini akukhulume lomphakathi la.
Okusehleleyo yingozi enkulu sibili it was an accident. Siyacela siyakhankasa akungathi zonke indleko esingena kuzo sicela ukuphathiswa especially the reconstruction of our dormitory. La abantwana ukudingelwa impahla ingubo ama uniform lakho konke nje okubalahlekele.
Ye, uhulumende kathembisi la ukuthi angakuthontisela kancane.
Ngileqiniso lokuthi njoba sesizithintile ingatsha zikahulumende bazafika masinyani vele sebesithembisile ukuzofika. Ngikhangelele ukuthi uhonorable MP wethu uhonorable Edgar Moyo weMatobo district angafika anytime from now. Ngiyakwazi ukuthi uzasiphathela okukhulu.
Lo ngumnumzana Gabson Sibanda umphathisikolo weMatobo Mission obexoxa le Studio 7 ekobulawayo. Abafunda kuleso sikolo namhla banika abafundi beMatobo ama uniforms.
Lamlela ntwandwe
Lamlela
ntwandwe
Lamlela
mshweshwe
Lamlela nampa wafowe mbula.
Lalelani uhlelo lwezemaphandleni maviki wonke ngomgcibelo kumsakazo weStudio 7 lilami uNokuthaba Dlamini lo Albert Ncube. KuStudio 7 selethulela indaba ezimqotho zeZimbabwe leza kwamanye amazwe. iStudio 7 ngeyakho.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eWashington. So isikhathi sabalaleli.
Studio 7, sanibona nabalaleli benu. Ngifoka vuza laphana edikili, bazwendu nichakawo. Yebo, hey, kunzima Studio 7. Kuyazwisa ubuhlungu mani ukuzwa abantu bakithi bekhuluma kabuhlungu kanje, behluphekile, ubazi ukuthi bakhuluma bevele belambile. Ngiyavumelana impela kakhulu nalo babothela lapha kudlala amadlwane. Amadlwane la adlalwa kulela lizwe. Izwe la laseZimbabwe. Kalibonge iSouth Africa, libonge iBotswana namazwe ngomakhelwane. Ngoba kube bonke laba abantu abangaphandle bakhona lapha elizweni. Ngabe sekuliwe kwafa abantu. Kona laba abasihlukumeza besithusela. Ngabe kabasekho labahleli khona manje. Banenhlahla ngoba izwe lelanzi labantu. So ngiyacela nje mina ukuthi ngabe kuthi abantu bakithi kube kuyangami. Nokuvota lokungabayeka khathi kuvotelwane. Kuvotelwa Studio 7 ngoba vele kuyefana. Biyeke bezibuzela into yabantu, into yabo leyo ngelifa mhlawumbe. Ngoba ukuvota lokhu kwenza ukuthi bona bebe nepower, ngoba emhlabeni babonakala nje abantu abanedemokhrasi. Nalokho ukuthi bethu banedemokhrasi angazi ukuthi idemokhrasi yabo injani. Yazi uma bekhuluma abantu bakhona kuzisa usizi, ngoba ungathi ingane encane, umuntu omdala onama-qualifications wonke nawo, kodwa ukhuluma khona kanje ingane encane. Hayi, siyabonga Studio 7, siyabonga.
Siyabonga kakhulu indaba eziphumayo lapha kuStudio 7 eziliqiniso. Sayithanda bonke abalaleli kusela kodwa ungameli inkomo sithandele emhlanga. UGift Dube abantu bakithi lifaka zindaba njengokuba. Ya, iZimbabwe vela ngeke ibe nama-investors. Ngezizathu zokuthi kuyabonakala ukuthi kubuswa ngenkani. iZANU PF yamotsha aze kuphiwe imali ukuthi nayo imali ikhona iyenceda abantu bazifakele ezikhwameni zabo. Abantu kade sibayafa ngendlala bese sinxa ukuhola kumbe kusemakhaya bese ukuhola abanye abantu. Abanye kuthi hayi abaholi balenkomo. Kade sizulu alinanga wonke umuntu lambile. Akunamuntu ivele lenkomo uziyacuba phela. Bese kukhethwana. Hayi, iZANU PF sidiniwe ngayo. Sidiniwe ngayo even aze kutshintshe nomnanga kwakho ungene omunye kuzofanana futhi. Same thing. Aleli lizwe linzima lela ligcina intandazo.
Studio 7 basakazi bethu esilithandayo. Ye, siyawezwa amalunga ayiZANU PF athi uMnangagwa makahlale esikhundleni azakhokhobe ngoba bona bayahola bathola konke kumnandi kibo. Thina abazali bethu basikhalela imihla nemihla bathi kulonyaka kunzima kakhulu. kakhulu kakhulu okwenzakala isimo sekhaya. Mina ngakwa asibone ukuthi kukhona ongakutshintsha, kukhona ongakwenza izimbabu ukuthi impendulo. Hayi mabagiye bona kumnandi kibo. Thina sisebunzimeni.
Hello Studio 7, Hello Studio 7, ninjani, ninjani? Eyi mina ngingena ngikhala ngalaba abantu abathi bona sithi idife abangamandebela basemathebeleni bathi singasithi idife babona umnakakho kangene siyamthanda ngena mdala uzukhokhobe okhobele esikhundleni sakho siyamthanda mdala baphelele kahle emkondweni bebona kahle ukuthi umngabe wayenza ini wena basafuna futhi ukuthi umnakakho abuse aze ahlale iminyaka efana nakamngabe.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7. Uhlelo Woza Friday liviki sihamba nomculi werumba olodumo uMokis Ncube weqembu lakhe leMokis Connection. UMokis ulamadlalade aphezu kwamajumi amabili kodwa uselesikhathi esithile mpela engethulanga idlalade elitsha. Abalandeli bakhe bayabuza ukuthi kungani. Nawe xoxa lo Ntukwameni Sigomo weStudio 7.
Umokisi ukhona. Hayi zomculo besamise ngamakhaza nje kwamanje, hayi sizaqalisa. Hayi ningakhathazeki abalandeli, hayi sikhona impela.
Amadlalade Ncube usulamangakhe?
Hey, sengikhohliwe, ngithemba konapho kubo 28 to 30 ama-albhamu engilawo. Ingoma mpela ezadla ubhedi ngu-Irene.
Isibone lapha ucela uncedo, sithi wena ungumlimi ulima ngokuthelezela kodwa awulakho okokusebenzisa, ulutholile yini lolo ncedo njalo ulimani kahle kahle?
Umlimi impela ozayo saphoxwa lizulu okwamanje yayi ngangicela uncedo kumajita wonke omhlaba lapha maphandle kwelizwe ukuthi kube nesiponse njengomdala asisakwanisa ukuyasebenza ngamajojo kumbe ngamasola kodwa-ke azwi ngoba abantu bakathesi bakukwelekela ukuthi ufile. Hawu ma usufile imali eziningi, noma ucela uncedo usaphila hhayi akula, kodwa-ke hhayi ngiyathelela mphela ngamagama.
Abangadinga ukuxhumana lawe mhlawumbe ngokomculo kumbe ngohlelo lwakho lokulima bakuthola njani?
Inamba zami zezima ufona i-0774415886 nxa ufona direct ngeZimbabwe. WhatsApp yami ngikhathesi ngiseZimbabwe but ngayidownloada nge-South African number 27 code 7372 07615.
Abalandeli ubatshiyela waphamazi?
Ngingalahlithemba abasikhona vele lonyaka sazama pela ukuthi abalandeli bakhiphele, alingakhathazeki kakhulu.
Walubalise moyeni ngenjabulo ngumthombo osithembayo uGibbs Dube. Dilale, libe lempilaviki elijukele.